Eminyakeni esanda kwedlula amakhansili emadolobheni eZimbabwe athwele nzima ukugcwalisa indingeko zikaZulu osokuthiye ubudlelwano lezakhamizi kuyingwelentsha. Amakhansili ahlezi edinga ukukhweza imali yebhajethi minyaka yonke, kodwa izakhamizi zikhonona ngokuthi akula msebenzi omuhle owenziwa ngamakhansili la pho imali ikhwezolani. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Combined Harare Residents Association, uMnumzana Mfundo Mlilo, uthi amakhansili athwele nzima ngoba uhulumende sewachiya umlando wakhe wokunakekela izizalwane lokuphathisa amakhansili ngemali yokuqhuba inhlelo. Ngenxa yokuswela imali, uthi amakhansili asesethesa umlando wokuletha imali kuzakhamizi lazo ezivele ziyikhotha imbenge yomile.
Eminyakeni ephelileyo umasipala ubephiwa imali nguhulumende, sasithi Public Sector Investment Program. Le imali yathi isetshenziswa ngamakhansili ukuthi bayenze ukuthi nxa umuntu eseyiklinika angabhatali imali eziningi, bangabhatali inhlawulo nxa esemdala kumbe engenamali yokuthi ayelatshwe. So sithi uhulumende kumele imali le ayifake ibe khona kumasipala ukuze umasipala akwanise ukusebenza kuhle.
Isakhamuzi uMnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi insuku ezibekwe yikhansili ukukhulumisana loZulu azeneli ngoba ngamahola amalutshwane ngandawo ngandawo, okuthiya iningi lingahambisanga imbono yalo. Okumele kuqakathekiswe yikhansili kumnyaka ozayo, uthi ikunika uZulu amanzi ahlanzekileyo kundawo zonke ngoba lokhu lilungelo elikhona la kusisekelo sombuso, njalo kuguqulwe imithetho yemadolobheni ukuze abathengisayo benelise ukukwenza lokhu bengahlukunyezwanga. Uthi minengi imbiko elokhu iphuma ukuthi abathengisayo babanjiswe ingqamu ngasebukhalini bayo ngamapholisa kamunisipala adinga ukufumbathiswa njalo lendawo zokuthengisela ziyasilela.
Izakhamizi eziningi zithwele nzima ngendaba ye service delivery. Singakhela amadolobho anjengabo Budiriro akula manzi. Okunye njalo okukhangelelwe izakhamizi yindaba yamavenda. Amavenda asekhishiwe edolobheni, kodwa siyeza ukubana lokho besihlukunyezwa ngamapholisa e-City Council.
UMnumzana Mlilo uqhubeke esithi kumali etholwa yi-council kumele kuqakathekiswe inhlelo zezakhamizi, hathi iholo leziphathamandla. Emalini yonke etholwayo, uthi amachumi amathathu ekhulwini kuphela yiyo okumele iye uholo lezisebenzi, kodwa eminyakeni le kukhanya imali phose ingxenye ekhulwini isisebenza iholo lezisebenzi. Bayaqhubeka bekhulumisana lekhansili ngendlela ezingasetshenziswa ukuze indingeko zikaZulu zigcwaliseke, ikhansili layo iqhubeke isebenza ngendlela.
59% yebudget le yekhangela imisebenzi yokuthi ithuthukise idolobho leHarare, kodwa 41% yekhangela administration, isikhangela ama-salaries leminye imiholo eminingi. Imali le iningi kakhulu, thina sithi ratio okumele ibe khona yi-70-30. I-30% yokumele ihambe iyebhadala ama-salaries, i-70% ibhadale imisebenzi ebanjwa ngu-council. Kuloku xoxisa nokuningi esikwenzayo lawo kwenzela ukuthi kwibhajethi ezayo sibone ukuthi kuyenziwa lokho.
Ngalimpela viki ikhansili ikhangelelwe ukuphatha imihlangano eGlenora, Avondale, Waterfalls, Hatfield, Mount Pleasant, leMaberaine ngomgqibelo. Ngesonto imihlangano izaphathwa kusukela ekuseni endaweni ezigoqela iGlenview, iHighfield, iMfakose, iZivarasekwa kanye leMbare. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguNothando Sibanda.